besikhuluma ngelingelo lobuntu ukuthi abantu bazisise ukuthi kade kuyini ukuthiwa libingelo lobuntu ngoba bekulokucabanga ukuthi abantu abaningi vele ngabakwazi ukuthi utheni nxa umuntu ekhuluma ngelingelo lobuntu kodwa kuchasisiwe ukuthi ilingelo lobuntu libeziyana izinto ezalwa lazo wena ngoba uwumuntu asizinto ofanele uzinye uhulumende ukuthi uyakunika ngoba vele kulilingelo lakho ukuthi ube nalezo zinto okunye njalo okukhulunyiweyo okukhanya kuqakathekile kwinkulumo zalamhla lidaba lokungabonwa kuka-Itaitamara abanye bebekuthi sesikhohlwa ezinye izinto esifuna ukukhuluma izinto zika-Itaitamara kuphela kodwa impendulo ibingeye ukuthi lathi singazifaka kulezo zicathulo zemuli yakhe kungaba yinto engenza ukuthi sibone leli daba ngendlela ehlukeneyo ngoba lathi siyalisisise ubuhlungu obuziwa imeli yakhe.
Zikhona yini izibopho eliphumelazo kulo mhlangano?
Bekungenazibopho kakhulu kodwa bekuyikubonisana nje okunye kukhulunyiwe kakhulu engibona kuqakathekile ukuthi umeli we-Human Rights Commission uthe abakwanisi ukuthi benze izinto zonke bona ngokwabo ngoba khathesi babhekane lokuswelakala kwemali njalo ezinye izinto yizinto ezifanele ukuthi ziqoqwe nguhulumende asho ukuthi zenziwe yiZimbabwe Human Rights Commission ikhathisile ukuthi balabo abakwenzayo kodwa kulokunye lapha behluleka khona ukuthi bafinyelele.